Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela kustudio 7 ngesonto mhla 30 kuzibandlela 2022 uKipu Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ababalisi bakhuthaza uhulumende ukuba elandele isiqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Uhulumende angathi esikolo lesikolo kube lombalisi owezempilakahle.
Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora seliphothe unkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe.
Lithethe isinqumo esingamnandanga esokwehlukana lomama uThokozani Khuphe akade ngumsekeli kamongameli ngokumxotha ebandleni ngenxa yezizathu eziningi kakhulu.
Abancintisa kukhetho lwama-by elections bathembisa ukuba bazamela uZulu bengavotelwa ngombimbido lonyaka.
Abantu bephumula ngisebenza labo ngihlala labo bazangibisela ephalamenti.
Umeli Ndlovu wajova ibhayisikili esuka eJohannesburg wafika koBulawayo uselungiselela uhambo olokuya kwele Zambia.
Kula sizophelela khona eZambia elusaka. I think uma ngokona is 2500 kilometers.
Zalethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ababalisi bafudlaza uhulumende ukuba alandele isikhondiso zokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ngolwesihlanu wethule umbiko othi izikolo zizavulwa mhla 7 ngoNhlolanja. Lokhu kwethusa abazali abaningi eZimbabwe abesaba ukuba lingamemetheka igciwane le-COVID-19 ezikolo nxa kungalandelwa ngemfanelo indlela zokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ababalisi bathi kumele uhulumende alandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization ezibizwa ngokuthi yi-Standard Operating Procedures ngesilungu. Bathi iziqondiso lezi zingalandelwa ngemfanelo ilizwe lilakho ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo lapho elamemetheka khona ngamandla nyakenye kulandela ukuvulwa kwazo. Usaphethe isikhundla sikamphathi ntambo wezempilakahle uProfessor Amon Murwira uthi kunengi okwenziwa nguhulumende ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Phansi kweziqondiso ze-WHO abantwana besikolo bakhuthazwa ukuba bengasondelelani begqoke amamask njalo begeze izandla ukwenzela ukungamemethekisi igciwane le-coronavirus. Umnumzana Themba Kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUS, uthi kuqakathekile ukulandela iziqondiso lezi.
Uhulumende angathi esikolo lesikolo kube lombalisi owezempilakahle kodwa abese siyabaqeqetshisa ngolwazi oludingakalayo uma sikhangele umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuzayenza ukuba kulo lesikolo senelisi ukulandela ngokwendlela efunwa yiwo ama-Standard Operations Procedure. Nxa kuthe kwaba khona kwenzayo athumele okuyizigujana okungama-5 liters kwabo-handwashi lokungama-500, yikho yena besithi ngamalungiselelo. Kodwa thina sithi uhulumende kakhuphule izinga aqeqetshisa ababalisi okwakuqala.
Umoya uthi amalunga enhlanganiso ye-ARTUS akhathazekile ngokungalandelwa kweziqondiso ze-WHO ezikolo.
Uhulumende ma engakwenzi lokhu kumbe ma kumehlula lokhu amalunga ethu awasoze ahambe ezindaweni ezinjalo ngoba izindawo ezinjalo zivame ukuvuka sokuyizo phecelezi okuthiwa ngama hotspots. Bonke amake ahambe lapho uhulumende angabonanga khona ukuba ama standard operations procedure ayalandiswa.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi seHarare uthi uhulumende kumele alandele okukhulunywa ngababalisi.
Ngiyakubona kuyinto eqondile kakhulu njalo baphuma egcekeni ukuthi hayi lokhu bekusiphambanisa kuzinto eziningi ukuthi isikolo zihlale zivaliwe. Izikolo sekuyisikhathi esiningi zivaliwe njalo abantwana abaningi ngathi sebele minyaka emithathu bengafundi. Akusafunakali ukuthi khona bevula izikolo nje ngelanga abavula ngalo othisha labengekho bekufundisa ngoba sekumele kusetshenzwe sibili.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Sibongile Sibanda ohlala koBulawayo.
Iyakhuthazwa i-government ukubana ilandele ama-protocols awe-COVID-19 afakwayo yi-WHO, incedise ngama-sanitizers, ama-maski, ama-thermometer lapha ezikolo.
Unkosikazi Sindiso Mgutshini ohlala eHarare ulombono ofanayo.
Kuyasithwalisa nzima thina njengabazali ukuthi abantwana sebekhulela ezindlini, abantwana sebesona, abasakhuzeki ngokuthona bedlala emgwaqweni ngokungayi esikolweni. Akusiyonto engasenza thina abazali sibekwazi ukusiza abantwana ngoba abantwana bebesizwa isikolo lathi abazali singezeleni. So kathesi yonke into sibhekane lomzali.
Esethula umbiko wokuthukulula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngolwesihlanu, uthi Wenga uthe selehlile inani labathapha igciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo kawubulalanga muntu izolo eZimbabwe, luthi abantu abafika phose 182 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19 elizweni. Umkhuhlane lo sowabulala abafika phose 5,333 kusukela ngombimbitho ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selixotshe unkosazana Thokozani Khuphe nabasekeli bakhe. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla leli uthi uMakhuphe wephule isisekelo sombuso webandla leli ngokutshela uZulu ukuba usexotshe uMonzora. Wabikela iZimbabwe Electoral Commission ukuba usekhokhela umanyano we-MDC Alliance. UMakhuphe wamiswa ukudlelana lebandla leli esethiswa amacala amaningi akugxila ukudelela inkokheli yebandla le-MTCT. Wathi esanda kuxotshwa wethula umbiko othi uMonzora nguye owayesezixotshise kubandla leli ngoba wayesengene ku-MTC Alliance yake yakhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Udube uthi kuningi kakhulu okwenze ukuba i-National Council ithathe isinqumo sokuxotsha uMakhuphe.
Ibandla le-Movement for Democratic Change lithethe isinqumo esingamnandanga esokwehlukana lomama uThokozani Khuphe yakade ngumsekeli kamongameli ngokumxotsha ebandleni ngenxa yezizathu eziningi kakhulu ezivalisela ukuhambisa ibandla emthethwandaba, emapoliseni, ukuqambela i-National Council amanga njalo lokuthuma nje abantu abaninginingi kade behamba besiyakhipha imibiko engamihle njalo esebenza labanye abantu bekhipha imibiko engcolisa bandla eyenza ukuthi ibandla lingaphumeleli phambili. Kodwa okukhulu kwakhona kube yikhona lokhu akwenze koBulawayo eMcDonald's lapha athe khona ibandla selidabukane phakathi. Kuyinto engekho emthethweni, kuyinto engekho constitution yebandla, engekho constitution yelizwe, engekho nje emthethweni jikelela umhlaba wonke. Ngakho ibandla ke lifike kuleso sinqumo sokuthi hatshi isikhale kakhulu, ungayizwa sikhala kakhulu isizadabuka, yikho okwenzakeleyo. Uxotsheke labanye bakhe abenze leso sinqumo sokufuna ukudabula ebandla phakathi ababalisela uNomvula Mguni, ongu member of parliament wakobulawayo lo Mildred Dube wazwa ngutu ngengenge lae ongu senator wakobulawayo lo mfana enalo Untando Ndlovu ose lo kukuluma ezithi ungusomlomo kamamukhuphe noma nje ngimkhuze kaningi njengomuntu oku information ukuthi akukho nje umuntu okumele akhulume lo vice president bonke bakhuluma besuka ebandleni kumbe besuka kusomlomo we presidency ubaba uLloyd Tambo
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethula kwemibiko kubandla le MTCT ubexoxa le studio 7 eseHarare kodwa umnumzana Ntando Ndlovu umsebenzi kankosazana Thokozani Khuphe uthi uMonzola labanye bakhe kababuzanga elangeni
lawa ngamadlwane nje kuphela akula muntu ongaba ngupresident omabandla amabili ngasikhathi sinye uMonzola kuyaziwa ukuthi sowabumbuka libandla lakho okuncane okuthiwa yi-MDC Alliance kodwa umama uKhuphe lokho ekhokhela i-MDCT ngokunjalo akula ndlela uMonzola angaba kwazi ngayo ukuxotsha uDokotela uKhuphe labanye be-MDCT ngoba kasikho kubandla linye bona baku-MDC Alliance thina siku-MDCT ngiyethemba uZulu uyabona nje ukuthi lokhu nje ngokulihlaya nje kuphela okungayindawo okuzaphelela emoyini ngabantu abadingire levesi ngokuqamba ibizo likaDokotela uKhuphe ngoba selayenza udumo eZimbabwe okwesibili uMonzola umuntu ocinile ukufundisa abantu ngeconstitution ngoba nguye umuntu oyintshantshu ekuqamuleni kweconstitution kodwa kusenjalo siyakwazi ukuthi laba vele uMonzola sebelugaja lwezanu PF oluzama ukuthi lubisele emuva umzabalazo wenguquko lapha eZimbabwe kodwa hayi kasila kuthandabuza la kancane ukuthi mhla ka 26 March abantwana beZimbabwe bazabafundisa isifundo abangasoze basikhohlwa empilweni zabo okugcina sithanda ukuthi sithembise njalo sazise uZulu weZimbabwe ukuthi akula lutho aba olutshintshileyo kubandla lethu le-MDCT umama uDokotela uKhuphe uyibambe esidukwini njalo kasoze ahlehle uyaqhubeka elwela abantwana beZimbabwe
umnumzana Ntando Ndlovu ngumsebenzi kankosazana Thokozani Khuphe ubexoxa le studio 7 ekobulawayo umnumzana Albert Mhlanga ozancintisa kukhetho lokudinga omele iphumula edalelwe ephalamende ekumanyano we-MDC Alliance uthi uzanqoba kukhetho lolu umhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo wamela iphumula edalelwe ephalamende uthi waqala kudala ezombusazwe
ngingufomer councillor wegwabalanda uward 16 lapho engakhethwa khona ngiqalisela ipolitics yami njalo ngaba ngu-deputy mayor wedorobho leli ngingu-deputy kababa uNdabeni ngigcine sengingu-member of parliament wephumula lapho engifuna ukukhankasa khona nje kusukela nje namhlanje kusiya ku-26 March engikwazi kamhlophe ukuthi sengujwayele lo mango ngiwuhambile lo mango labo babuTswangirai labo babuGibson Spand omdlongo kwethu angimutsha ke kulumdlalo njalo kunhlupho zaleli bandla leMDC kangimutsha sengimdala sengikwazi sengilolwazi olukhulu ngalokho kwenzakalayo ngoba ngazi ukuthi uyananzelela uKhuphe ngisebenzelaye uMonzola ngisebenzelaye uChamisa ngisebenzelaye ubaba uWishman ngisebenzelaye ubaba uBidi ngisebenzelaye bonke laba bantu singabantu banye nje kuyihlukana nje imbono kancane njalo esikulwelayo futhi kunye beside bonke nje labe baqambayo bonke bafuna nje ukuba ngopresident yikho nje uhlupho esilalo otherwise esikulwelayo konke kutsha
umhlanga uthi uzimisele ukusebenza loZulu
ngizimisele ukuthi ngisebenze khona ukuze ngingene kuMDC Alliance kuyikunxusa kwababa uTswangirai engakabhubhi ngiyaxolisa ukuthi wasishiya singakaqedi lowo msebenzi wasinxusa waba lo mbono ukuthi nxa omunye emengabhala ngapha kakusoze kuyenze uyananzelela ukuthi wanxusa bonke esasiqalise bonke obabubidi obabuweshbeni sonke wathi kasibambisaneni mnadoda sihlangene sibe ndawonye sibe i-alliance eyinto engayithokozelayo into njalo yenza qhubeka ngithokozela kuze kube nanini lanini lokho ngiyakwazi ukuthi nxa singazange sikwenza ukuhlangana hayi lokulwisana lale izano kuyabe kuyize nje akula singazi sicabane sithini kodwa ekugcineni kuzamele sonke sihlangane sihlangane kuhle yikho ke kulolu khetho nxa engikwaziyo vele ngizabuyela ngoba ngikwazi ukuthi abantu bephumula ngisebenza labo ngihlala labo baza ngibisele eparlamente eparlamente ngiyebamela ngokungathalaza emuva ngokungathi nxa upresident wangikhangela ngehliso amehlo lokho ngiyakwazi wonke umhlaba uyakwazi ukuthi akulandaba ukuthi ngupresident kumbe ngubani nxa ngithe ngaqondana laye ngithunywe ngabantu ngiyawasa amazwi enjalo ngingazange ngiwaceze ngingazange ngiwaxakulule lokho ngizibisele ukwenza njalo ngikujwayele bonke ngiphile labo bayakwazi lokho
kulabanye njalo abancintisa kukhetho lwamakhansili omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu okubanja le Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa
ngizamela ward 8 kobulawayo ngimele ibandla le Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa ward 8 sikhangele emzilikazi Thorn Grove ingubo yenjalo eBarber Fields ngiletha ukuthiwa ngesilungu yi-seventh leadership ukuthi ngizakuthunywa izakhamizi ngizaba esigijini sezakhamizi sifuna ukutshintsha ipolitics le sesibona senzakala kathesi ukuthi umuntu okhethiweyo usenguye osehalada abantu usenguye osesiba ngubhosi kodwa yena ekhethwe ngabantu thina-ke nje bandla le-Citizen Coalition for Change sifaka uZulu phambili sifaka ama-citizen phambili
siyaqhubekela phambili sixoxa labantu abatshiyeneyo abancintisa kukhetho oluzayo olwama-by elections oluzakwenziwa ngombimbitho lonyaka le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington singawangeni kusigaba esilandelayo sisihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ilizwe lako le-Ukraine lijana imibono lamazwe akuzwekazi le-Europe kanye nelemelika ngokungenziwa ngumkhokheli wakwele-Russia umnumzana Vladimir Putin okwenza efuna ukuhlasela ilizwe leli ele-Ukraine lithi akumelanga amanye amazwe ababazi okungenziwa ngele-Russia kuthi inkokheli yamazwe atshiyeneyo ithi uPutin engahlasela ele-Ukraine ngantolanja abantu abafika amathumi amahlanu 50 sebegwetshelwe ukufa kwele Democratic Republic of Congo kulandela ukubulala kwabo ngomnyaka ka-2017 uZadia Kaladan noMichael Sharp ababesebenzela inhlanganiso ye-United Nations. Namhla sixoxa ngokubanjwa kwabatshatileyo beganga kusanda kubanjwa owesifazana elejaha endlini yomyeni wakhe ake sizwe unkosazana Selotewa odume ebulenjini bokuxhumana ekhuluma ngodaba lolu
ayiqala ngabe kathesi lento leyo ukuthi abantu bayakhomba besemendweni iyinto embi yona asiyibuki ayisichazi kodwa khona lokhuyana ukuthi khona umuntu ma esethe wabanjwa ngcono ubambe loya muntu angaphumi endlini ubize ifamily yomfazi neyakho ifamily kuzokhulunywa ngalolu daba ludaba oluqondane nemideni emibili ikakhulu ma ushadile kumele uthathe ifamily yakho uthathe nefamily yomfazi wakho noma mina nginje ngibize ifamily yendoda yami ibuye kuzokhulunywa noma ngingayifihla mina uma ngiwufazi kwelami iside lefamily ngoba ngingafuni ukuthi ngingcolise igama lendoda yami kodwa indoda ma ithe yabamba umfazi vele uyabizwa kuhlaliswe phansi ifamily ibuye kuzohlalwa phansi ilungiswe leyo ndaba umuntu lo obanjwe naye ahlawuliswe
umadewa uyakusola kakhulu ukuthi abanye abantu bayathatha amavidiyo nxa sebebambe abanye babo beganga
ukungcolisa umkakho ma uthe washuta ividiyo akukhathalekile ukuthi yimi engishuta umkami le-girlfriend kumbe indoda yami eshuta mina ne-boyfriend yikuzingcolisa kubi kakhulu vele nje akusinto okumele abantu bayenze mina ngiyasola kakhulu i-inthanethi ukuthi khona abantu sebedlalela kuyo ngezinto ezimbi khona indoda yakubamba so umuntu lana kumele akubhadale ukuthi ulale nomfazi wakho iva sikhuluya ifamily sekubonakala ukuthi umakoti wenziwani it's as umakoti uyabuyiselwa kibo ayelayo mangabe usamthanda namkakho mangabe ungasamfuni esekungcolele umyekele aphuma ahambe umshiye nalowo muntu akathandana naye ahambe ma wena mfazi nawe indoda yakho uthe wayixolela umthole lomunye umfazi uzoyixolela uhlale phansi nayo kodwa ukuthi kushutwana amavidiyo kwenziweni phela uma ungabheka kusuke wena lawe othe wathathelwa isithandwa sakho kunje indoda ethathelwa umfazi uma isishuta ividiyo isizingcolise yona ngoba laphana basahleki umfazi kuphela sebehleka nayo ethe yathathelwa umfazi abasebezibuza ukuthi why loyo mfazi eze wahamba wayakhomba kusho wena uwiki kuphi nakuphi abantu basuke bekujaje wena uzitshela ukuthi wena usihlambalaza lo bani umfazi wakho ne-boyfriend yakhe kanti usihlambalaza la uzingcolisa la igama lakho selilapha selingcolile
siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
angabiza abakubo kwamfazi okanye nje ebize amadoda abamnumzana besigaba ukuthi bazomncedisa kuthethelele icala ukuthi ilaba sebetholakale besenza lokhu kungaxazululwa kanjani okanye bangahlawuliswa okungakanani ngoba engikwazi ukuthi wayehlawulisa umnumzana lo otholakale eganga lomfazi womuntu ehlawulisa impela kodwa engikwazi futhi ukuthi IFEE izinkomo lezi ayezihlawuliswa wayezazingathathwa ngumnumzana zazidliwa ngamadoda ukwenzela ukuthi kusasa lezi nkomo zingabi lokhu ezisesibayeni salomnumzana nakusasa uthola ukuthi mhlambe umuntu ogane waze wagcina sokutholakala lo mntwana lowo mntwana uthole sokufika isikhathi sokuthi uyalotsholwa kube sokusiba lezi nqusunqusu lapho kwabe sokuvela khona ukuthi kahle kahle lo mntwana wayevele kanjani ngobani ofanele amlobolise bese kusithi umama kuye ngayo umyeni wakhe ukuthi usafuna yini ukuqhubeka nonkosikazi wakhe omunye wayecela abakubo bezomthatha bahambe bayemkhuza kabutsha bemfundisa impilo ukuthi kumele aziphathe kanjani laye umama xolise makuthi uyazama la uxolisa ubawe egcine emxolele baqhubeke nempilo bese kusithi ke amalobolo awakwazi abuyisele emuva ngoba umuntu uma elobolile usuke engaphoqwanga kusuke kuyindlela yakhe yokubonga nje abazali bentombi okumzalela intombi egcina singumfazi ozomzalela abantwana so akukaze kwenzeka nje ukuthi umuntu athi uzofuna ama-alobola abuyele emuva kwakusuka yikho nje ukuthi bayahlawuliswa bobabili yena ubaba-ke umnumzana lo besezithathela nesinqumo ukuthi umama uyaqhubeka naye noma uyambuyisela kubo
siluqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje besixoxa lonkosazana Selutewa odume ebulenjini bokuxhumana sixoxe njalo lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi
kwezamasikookwamanje
sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontshungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyathokoza ukwamukela kulolu hlelo lwanamhlanje sibonge inkosi ngokuhlangana kwethu
usiphatheleni lamhlanje
ngiza funa ukuqhubeka lapha mbala namhlanje kumateyu chapter 28 ivesi ka-19 ujesu uthi yena ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi libabhabhathize ebizweni likayise lelendodana lelikamoya engcwele libafundise ukugcina konke engililaye ngakho khangelani mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi siyabonga kakhulu nizolandelela ebesixoxa ngakho iviki edlulileyo sikhangela ukuthi uJesu usibizela ukuthi ukuthi siphume sihambe siye ezizweni siye ebantwini bonke sibathumayeza ngaye uJesu. Namhlanje ufuna sikhangele ukuthi kanti nxa siphuma kuyini uJesu afuna sikwenze sisiye ebantwini. Okokuqala ufuna ukugcizelela ukuthi uJesu uthe hambani liyengena ezizweni liyengena ebantwini liyengena endaweni ezehlukeneyo njengoba ngingachasisa abanye bangene ebulenjini bethumayela abanye bayezindaweni lapho abathumayela khona emsebenzini ezikolo emakolishini. Nxa sifika khona ngale sithumayelana iningi labantu livame ukuthi bathumayela ichurch yabo ibandla lakhe, hayi ubuye ebandleni lami sina senza lokhu kule mgoqo le kule mthetho leyo. Kodwa ayisikho lapho uJesu akutshoyo. Lapho uJesu uthi yena nxa sibiza abantu ukuze bamlandele, okokuqala ukuthi nxa sifuna bebe ngabafundi bakhe kuyamele kube ngabantu abazinikela kuye. Yikho ekhuluma ngokuthi babhabhathizwe ebizweni likayise leNdodana likaMoya oNgcwele. Futhi lapho ngumuntu oyabe sezimisele ukubhabhathizwa ngumuntu othi mina sengizinikele kuJesu, ngiyakufa njalo ngivukelayo uJesu, ngifuna uphawu lokuthi ngizinikele kuJesu. Ngakho lapho uJesu khuluma ukuthi kuyadingakala ukuthi abantu bebe lophawu lwakhe, abantu bezinikele kuJesu. Abaningi baba lama-uniform, siba lezinto eziningi siqale kuregister e-church, kodwa uJesu asifike esigabeni sokuba lophawu lwakhe lokuzinikela. Okwesibili okuqakathekileyo uthi libafundise ukugcina konke endlela engakho. Ngakho ke into edingakalayo ebantwini abangabafundi bakaJesu ukuze bagcine babe lempande yokuthi kumele bafundiswe. Bafundisweni? Bafundiswe ilizwi likaNkulunkulu. Balutshwana abantu abachitha isikhathi sabo elizwini. Isikhathi esiningi abantu nxa besize e-church abanye babefuna ukuzogida, abanye umuntu ayefuna ukubakhwaya ezohlabela ngephimbo elihle, abanye njalo balezinto izithi imicimbicimbi eminingi ababeyifuna khonapho. Ngangizwa abanye besithi ndinga ibandla elizanilahla, bathatha ibandla kungani i-Burial Society. Ikanti lapha into nxa usiza ebandleni ulandwe ukuzofundiswa ngoJesu, ulandwe ukuthi iBhayibheli leli ube lazi, ngoba ungabalazi uzaba ke ngumfundi kaJesu, uzakwanisa ukulandela imfundiso zikaJesu. Ngakho ke okuqakathekileyo ukuthi sibafundise ukuthi bagcine, njalo ke kokugcina ukuthi sifundise abantu ukuthi bebe lokukhangelela ukuza kukaJesu njalo, ngoba uJesu uthi yena mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Kumele bafundise ukuthi uJesu yeza masinyane. Umlando esilawo ukuthi wonke umuntu kumele simfundise ukuthi eze kuJesu, esezile kuJesu abe lokumelela ukuthi uyeza loba ngasiphi isikhathi, uza nje sela asingamelelanga.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini baba igama likaJesu, siyathandaza ukuba inhliziyo zethu zibe yilezi ezilangalela ukufunda ngawe Jesu, njalo lokukulindela ukuze lapho ufika usifice sikumelele. Guqula inhliziyo zethu, ungene buse phakathi kwenhliziyo zethu egama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkungo.
Siyabonga kakhulu Ntungamile Nkomo. Uhlelo lwabatsha namhla sixoxa loMeli Ndlovu ojove intshelelezane esuka eJohannesburg wayafika koBulawayo esenzela ukulimukisa uZulu ngomkhuhlane weCOVID-19. Uselungiselela ukujova ibhayisikili esuka eDurban kwele South Africa esiya eLusaka kwele Zambia elabantu abanengi.
Akusazoba lomunye umango wange Easter mhlaka 12 to 19. Kuzobe kulomango okusuka eDurban, sizothi Durban, sithi Joburg, sithi Pitori, Polokwane, then sithi Messina, Beitbridge, sithi Gwanda, siye kuthi Bulawayo, then sithi Harare, siye kuthi Zambia, eLusaka. Kula sizophelela khona eZambia, eLusaka. I think umango khona is 2,500 kilometers in 1 week. Then lapho ke kuzobe kunama escort, kabe kunama escort abe ambulance abe media nabanye nje abafuna ukuchaza or abafuna ukulandela bebona nje. Ngicabanga ukuthi la kuma news nje kuzobe kuphuma na ku studio 7 yazi bazongincedisa kumele beyithole update because sometimes kunzima ukuthi ugijima ngebhayisikili ngapha ushoot video yenze yonke into le. So uma ungabe siphathisana kule moto eziyabe zi-escorta, ngicabanga ukuthi uhambo lwakhona luzoba luhle kakhulu ngoba laphana kuyabe sekufuneka amandla endoda, kuyabe sekufuneka ukubonakala amandla endoda. Baningi abaphikisayo, baningi abafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani or kwenzakalani. Yikho ke nge-Sunday mhlaka 6 February 2022 kuzobe kuyi-birthday yami. Njalo abanye abafisa ukuzo ngikhasa bavumelekile.
Kuhle lo batsha namhla besiphoxa lo Mary Ndlovu. Uthi ngazelela ukujova intshelelezane. Ngolibonelisayo ngokhipstool.